Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 15 Mpandula 2023. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngiyaxolisa ukufuthelana ebandleni le-CCC kuqhubekela phambili kobulawayo kulandela indlela okwakhethwa ngayo umeya lomsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomiti.
Akula muntu obamba umuntu ngentamo ukuthi wena oba ngu-chairman walokhu oba ngumeya wokonke.
Kodwa enye inkokheli yaleli bandla kobulawayo icothoza umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa imethesa icala lokukhethela amakhansila umeya lenye inkokheli kamanisipala.
Kungabe ekwenzile lamhlanje ukuthi baqoqana njengemhlobo yakhona ngale eMpumalanga batshintsha ama-list bangena eParliament abanye baya eSenate abanye bangena kuma-PR list.
Abaqeqeshi bezempilakahle kuhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende bebebuthene eVictoria Falls kusukela ngomvulo lapho abaveze ukuba amapholisa lamasotsha lawo asephatheka ekusetshenzisweni kwezidakamizwa.
Almost in like in every 40 houses phose estradini esilezinto ezingu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose 2 abantu in that street.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukufuthelana ebandleni le-CCC kuqhubekela phambili kobulawayo kulandela indlela okwakhethwa ngayo umeya lomsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomiti. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukhuthaze amalunga ebandla ikakhulu inkokheli ukuthi ingachayi imfihlo zebandla emphakathini kulandela amazwi alo owayengunobhala obona ngokukhanga abalandeli umnumzana Sengezo Chabangu okufaka sobala ukuthi uyasola uChamisa ngokhetho lwakobulawayo. Ngesizwe amazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zimkhize zimkhelele batsho njalo abadala. Kumangalisa abantu abaningi ukuthi ubaba uChabangu uziphi isikhundla ku-CCC. Akula muntu olesikhundla okwamanje. Lokho esiyi-movement sisabumba. Uthanda ukuziphi isikhundla ukukhuluma laye ngani kasazazi umuntu omdala ezephuma emoyeni ethethisa ephonga ukukhuluma izinto ongazange ezibambe. Ubaba uChabangu uvela khathana ngepolitics. Into emphicayo ikuthi kabuzi gazi kakwazi na ukuthi amabandla wonke uma eseparlamenti enza i-caucus. Kakwazi na ukuthi ama-members eparlamenti noma ngama-councillors akhethwa iparty. Iparty umisisi ebantwini bacelela abantu sebebakhetha. Uma sebeqalisa umsebenzi bayahlala bengafanani lenkomo zamahlanga. Bayahlala benzo okuthiwa yi-caucus. Belabathungameli bebona ukuthi wena ucijele ukwenza umsebenzi lo ngenxa yama-skills akho mbe ngemfundo yakho. Kungenzani ukuthatha umuntu ongazi ngitho lezenotho ezeconomy umenze ebe ngu-treasurer noma abe nguminister we-economic finance and economic development. Uthatha umuntu umenze ukuba ngu-secretary yena engazi ukubhala. Yikho konke lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu abanji yothwa ngama malcontents bangaliwa ngabantu noma bengayekeli ukukhethwa bayazonda baze bakhuphe insiba zokuphapha noma inyawo njengentethe angazi ukuthi uzakhuluma sethethisa upresident kupublic uma eyisiphathamandla phela ule mvumo okufika emhlanganweni esike kuchaye kwenzakale ukuthi konke okubi kulungiswe. Manje yena ikwente zimkhize zimkhelele kuthe izano sixotshe ama 12 MPs wakobulawayo waphuma futhi eqhamasa wakhuluma okuningi engazizweli sokukhanya ngani ngupresident ophambanisileyo kodwa i-court i-Supreme Court yafike yananzelela ukuthi hatshi bo ngabantu besifazi abezano abenze lokhu abuyanga ukuzaxolisa okwakhe yikuhlola mahlabe ezulu umuntu omdala noma umuntu oleposition kaqamasi nje phongusola to the gallery uyahamba emhlanganweni efike exoxeni utshengisa ukuthi ngala sikhundlo laso ngafika khona ethi hayi bakwethu ingubo entsha ithukelwa ngaphi ebandla thanda nje ukuthabisa abantu ekhulume okukhulumayo engakhuluma sebhodla hathi bo babathabanga umhlangano umungu wakho uyahamba uchayela ifoni wenza appointment uyekhuluma lo president noma ubuye kwi-information sikhulume lawe sikuthi ukuthi hayi kule caucus akula muntu obamba umuntu ngentamo ukuthi wena oba ngu-chairman walokhu oba ngumeya wokonke
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasi Banda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sibuye saxoxa lo mnumzana Chabangu ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasi Banda.
Ngiyabonga Chris, kulusizi ukuthi umafa lamhlanje useza aqalisa ukusi lecture ngomzabalazo aqalisa ukusifundisa ngendlela okumele abantu bemathebelelendi bahlangane njalo baxoxisane bakhethe inkokheli zabo akahloniphi engumuntu omdala ulenhlanhla eyokuthi usuka khona leMashonaland abuye lapha azothatha izikhundla zabantwana bakamzilikazi loMachobane athathe aye parliament athi nxa esethethe imali yakhona eParliament ukuthi iphenduke back izodevelopa isizwe sikamthwakazi ayihambise lapha azalwa khona ucabanga ukuthi kasikuboni konke lokho njalo ucabanga ukuthi ukubusa ikugada amandebele ngoba amandebele bayiziphofu bayizithutha kakusoke kwenzakale kungabe ekwenzile lamhlanje ukuthi baqoqana njengemhlobo yakhona ngale eMpumalanga batshintsha amalisti bangena eParliament abanye baya eSenate abanye bangena kuma PR list kodwa ilanga lizathi lingakatshoni bazazibuza ukuthi kuyabe sokuvele kukhona okuza kwenzakala iphathi le kayisiyo yomuntu iphathi le ngeyama citizens saqalisa umzabalazo lo ngo-1999 akula muntu ozelwe kathesi wajoyina iphathi silokhe silandela ama footsteps indlela lapha ubaba uTsvangirai lo baba uGibson Sibanda abasichiya khona abacanda khona besifundisa ipolitics ukuthi izanu iyaloya lalamhlanje silokhe simikhona bangaze babona ukuthi abantu bemathebeleland nxa bevota bavotela in individual abantu bemathebeleland nxa bevota kabavoteli muntu bavotela iparty and nxa abantu bemathebeleland bevota bavota lokho kuthiwa yi protest vote ngani ngoba aba
abafuni into kuthiwa izano abafuni into ebakhumbuza umbhuqazwe so bangaze babona ukuthi nxa lamhlanje bengena ezikhundleni bathi abantu bemathebeleleni bayabathanda anything kumbe yinyoni ezabuya ifike ithi yakhiphe izano abantu bemathebeleleni they will support it sifuna ukuthi nxa le i-TCCC ukuthi yiyo inyamazana eqinisekileyo njalo yiyo inyamazana elesibindi sokukhipheni izano abantu bemathebeleleni will support it.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu oyengunobhala obona ngokukhanga abalandeli bebandla kubandla le-CCC. Kusenjalo ibandla le-CCC linxusa abalandeli ukuthi baye ngobuningi emthethwandaba we-Western Commonwealth kobulawayo lamhlanje ngo-1st 8 ekuseni. Lapho okuza kuba kuthoniswa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Seziba owetheswa icala lokuphehla uDlame. Ukuthi eHarare leli bandla linxusa abalandeli balo ukuthi baye emthethwandaba kamanje lapho okuza kuba kuthoniswa owakhethwa ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho unkosazana Khudzai Kadzombe ovalelwe wabotshelwa icala elifanayo. Leli inkokheli yaleli bandla ithi ukubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla leli kukhomba ukubana ibandla lezanu PF lifuna nje ukuvala ukuthi lanqotshwa kukhetho. Abaqeqeshi bezempilakahle kunhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende bebebuthene edolobheni le-Victoria Falls kusukela ngomvulo lapho abaveze ukuba amapholisa lamasotsha lawo asephatheka ekusetshenzisweni kwezidakamizwa. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba e-Studio 7 uNokuthaba Dlamini esedolobheni le-Victoria Falls.
Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahle eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapholisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu weManyame eBes Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare umqondisi omkhulu wezempilakahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulendawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is believe the brothers and sisters who are abusing the substance. They have become tired of them. They abuse the change. And they end up in the
okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lathi singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje iChikurubi ithwele abedlula 500 yona ifuze ingedluli inani le-150 asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa yena othe udlakela solubhahlile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
They will be violent to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba nodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaca kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempilakahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigcilile kuleli dolobho.
Almost in every 40 houses baphose esitaradini esilezindlezingu 40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose to abantu in that street and njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo ahlanganisomba nje o-Christmas ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo serevita.
Obemele amapholisa usuperintendent Ed Morunganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela onjengu imbanje i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela. Ngimele i-studio 7 ngise-Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenew zimbabwe.com liludaba lokuthi umanyano wezokholo oweZimbabwe Council of Churches usukhuthaze inkokheli yezombusazwe ukuthi iqhubekele phambili ngokwakha ilizwe yekelane lokubambelela kukhetho selwedluleyo. Iphephandaba le-Chronicle liludaba lokuthi namuhla lilanga lokuzalwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa osenelise iminyaka engamachumi ayithoba minombili lanye 81 years. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Kala ngezimali uhulumende lo ngenileyo kakuyekele ukubopha abantu ekhiphela abojobsikhala ababotshwayo ebakhiphela besebenzelele abantu ababo njengoba abanye abafuna ukusebenzela abantu ababo. Libe winile kodwa uyesabana ukwenzela ukuthi abantu behambe kahle emhlabeni. Loko ehlukumeza abantu egwaza abantu abanye behlatshwe injection. Cela uhulumende ke zame ukwenza into le ngqondo ebonakalayo. Ndimtshele uhulumende kanti wayi lingamtsheli into esizikhulumayo. Funa uhulumende ezwakale ukuthi uyenzani. Sifuna ukuthi sizwe sizosebenza ekhaya ngenxa yakhe siswele izimali evuselele imali. Kiphela kokuzona osiphathele nasibafuni yibo abathatha izimali emabhenki besiyafaka ezindlini. Siyacela loku nto esikufuna ukukutshela kwindisisisa into zensilibilisa lonke njengoba lisize lingafuna ukukhuluma iindaba zecela sikhulume lathi siyafuna ukuthi sizwakale ukuthi siyakhuluma sinezimali ezavalwayo sineniki zalokuzwayo zonke siyazifuna zikhulume funa sibe sivusekele indaba yegugurawuni na siyabonga.
Studio 7, Studio 7 salibonani lonke abasakazi bethu abahle ngengilibingelele lonke sengilibingelele lonke lokho saqina nami before ama-election. Ngukhulu kankunzi, ngukhulu kankunzi lo okhulumayo. Mina sengimangaliswa yini basakazi bethu be-Studio 7 ukuthi ngangisizwa la madoda athuka ibandla le-CCC bona besithi bangebe-CCC. Nxa ngithi ngiyalandela kahle, bonabo abantu bakade bethenyiwe ifazi ukuba ngama-double candidate. Namhlanje bajika liyabafonela futhi liba interviewe lina. Asibazi thina la bantu izikhulumi zethu maybe lizifonele. Silo Steve Nshirukoza ngale koBulawayo esimaziye yisispokesperson sethu. Silabo Ostaleo, silabo Fazayo. Lina lisapotana lama double candidate laba bathengwayo ifazi ukuthi badisturbe i-CCC. Laba selingani selilokungijanisa Studio 7. Asikisikiye ngisithanda ngaphandle kwe-Studio 7 kodwa indlela lana selingani selilandela ifazi ngakhona iyangidanisa. Ngiyabonga ngikhulu kankunzi lo.
Basakazi be-Studio 7, basakazi be-Studio 7 ninjani lonke? Ngiyalibulisa ngilapha endaweni yase-South Africa. Mina ngithanda ukukhalaza ngendawo yaseZimbabwe. IZimbabwe hei, ilizwe lakithi laphenduka laba lilizwe elisixotshayo emakhaya esidabuka khona. Namanje akulungi nabo ukuthi bebambisane nesadiki ube iyasinceda ukubana ilizwe incedise ilizwe lilunge, kodwa nayo angiboni umbono wayo isadiki ukuthi nayo mhlawumbe ilandela iy'nhlelo zayo. Kodwa ke hhayi, ilizwe leliyani ukuthi lilunge kusekudeni, kusekudeni kakhulu. Siyodubeka kuze kube nini? Kodwa inkinga yalaphana ilizwe lakithi yiZANU PF. iZANU PF yathatha umbuso wayo ngo-1980 sisafunda. sazwe saya saqeda namhlanje thina sinama 42 years lokho kungumbuso munye njalo ongenakutshintsha obonisa ukuthi ugqilaza abantu size sibaleke siphume siyephephela ezizweni ingasizweli nayo ukuthi ivule amathuba omsebenzi namanje siphelela ezizweni ngendaba yayo from 1980 kuzofika usuku lwanamhlanje siyibantu singabantu abagqilazekileyo siphila ezizweni nathi sikufisa ukuba nasibuyele ekhaya amakhampani evulwe imisebenzi ibe khona inkinga yezanu PF angazi ukuthi yaziphele zokunjani kumbe izophela kumbe ngeke iziphele kodwa okwayo ngathi kwaziwa nguNkulunkulu izanu PF ngoba sesikhathele nathi ukuphila ezizweni siziphephele kodwa nathi sinelizwe elifana nelizwe elilaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani masakazi abahle, hayi sibonge izindaba ezile qiniso elisethulela zona imihla ngamalanga ngezwe lakithi. Nginombuzo enginawo lana ngento eziwa izanu PF ukuthi everyday every time kuhleli kubotshwa amalunga ama-opposition party iwaphula umthetho sho ukuthi izanu PF akeke umuntu ophula umthetho lapha bakhe bashaya usisu u-Anastasia Ndlovu lapha kobulawayo bedekiwe live ividiyo yabo iphuma laphana wayomangala epolice station akekho ngitsho yedwa obotshiweyo labantu abawuphula umthetho sho ukuthi abantu abaphula umthetho abe-CCC nabe-MRP izanu PF bonke nje ba-100% akekho ophula umthetho ngoba ngikhumbule ngizwa kuthiwa kulo muntu wezanu PF obotshiweyo lasensiza laphana bakhe batshaya abantu abanye balathwa bajika esibhedlela le azange kwabotshwa muntu abantu ababotshwayo nje bekhetha amacala ngeke ngabe-CCC o-MRP so hayi igovernment yethu le yacindezela ama-opposition ngcono vele bethi hayi indaba yama-opposition parties ayikho nje ezweni kwaphela ngoba bayacindezela ayikho yonke le nto abayenzayo ukuthi kuthiwa heyi kumotsha be-CCC kumotsha be-MRP abezanu PF bamotsha everyday bedekiwe live but akekho noyedwa engikhumbulayo kuthiwa yethisha icala umbuso wethu unocindezelo mpela olo cindezelo
linjani emsakazweni we-Studio 7 hayi mna ngiyaphila linjani ngabalaleli bonke ye ngithi lo baba u-Witness Dube ya umuntu wami loyayo wafa ngawe uyaphila kade yazi zona isitandard esenkosi ungathi engakhuluma ngezanu ufaka lo muntu ohlanza amahlanzwa kuyolayo wathi mina vele izanu kimi nqambe umuntu ogqoke isikipa sami khona kuthi ngihle ngitshokoze xa vele ngibona umuntu ngihle ngithile lo baba uDube umuntu ongaphelelanga oloyiweyo angeke ancoma izanu ngento embi kangaka abayenzayo sikhangele ukhulumani kuyinakwaziyo lo kathesi ke ku-opposition segijimile dukuduku sesiya ngale kuzanu xa isithile izwe yakho abanye ngazibali iye kanti yakho abanye ngazibali nothi mna ngafuna ngagoma ezambia kahambe kibe ezambia eyathile izwe yakho kathesi ekugcwalisa abantu abakhe.
Studio 7 hayi siyabonga ukulesilethela indaba ezimqoko ezimnandi hayi lami lapha ngivumelani layo lo uchamisa lo ukhamisa lo hayi ukuthi lapho kobulawayo sesifuna ukusilethela abantu eharale khona laba angakazi lutho la kusho ukuthi phela ngxenye ngaba ngupresidenti ibulawayo usefuna ifane lemtare ngale kungcole kugcwala amaswethi thina lapho ibulawayo ihlanzeke kangaka hayi lapha sifuna umeya wala lapho sebhayiza vele nesithemba akula muntu ongamvotela sabantu sebemboni futhi kusho ukuthi layo idoti thina sesifuna kuphela ichange ukuthi even izanu PF iyafaka ama-leaders a-anakanela abantu ye kube le mali imali esebenzayo lama-industry ungabe ngamatshintshi kwesokufunayo and angeke umuntu abe worried izimthini esisebatsha ukuthi umuntu abuze ukuthi upresident mbani uis president angeke ubone umuntu obuza njalo ilizwe elingaba le mali vele upresident sengahlala even 100 years nazilonke kule mali i-industry isebenza awukathi uyabubuzelana lo uchamisa kahambe kathanga la engasilethela abantu bakhe aralele sefuna ukuthi bulawa yingcole hayi 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 vele akusela muntu ozaphinda amvoteni vele umnanga kwe ngakuneki uma ngolokhu vele azoza kuthole shit ezazeyikufi.
Lo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Uma sikhangela umthelela wokuguquka komkhathi phakathi kwamazwe omhlaba angamachumi amabili athinteke kakhulu, alichumi lasikhombisa awo 17 asizwekazi le-Afrika. Kutsho isikhonzi seMelika esibona ngezomkhathi umnumzana John Kerry ekhuluma emhlanganweni we-Africa Climate Summit 2023 okhunjelwe eNairobi kwele Kenya. UKerry uthe udubo lolu esibhekane lalo ludalwa yithi abantu ludaba olumayelana ngokungcoliswa kwemvelo. Ngempela iAfrika ihlaselwe kakhulu ngomonakalo okuguquka komkhathi okudalwa yikusetshenziswa kwamafutha agejwa phansi, ama fossil fuels. Amazwe angamachumi amabili 20 yiwo adala intuthu engcolisa umkhathi engena kusilinganiso samachumi ayisishiyangalombili ekhulwini 80%, kusho umnumzana Kerry. Kubalulekile ke ukuthi amazwe wonke angamachumi amabili la athathe amanyathelo ukuze alandele umhlahlandlela wokulwisana lalolu dubo owe Paris Agreement. Nxa ukulingana kubalulekile, kusho ukuthi lapho kusiba lotshintsho, umuntu wonke kumele athole izithelo zalolo tshintsho. Okwamanje, kusobala ukuthi akula nguquko ekhona. Ngeke sikhulume ngotshintsho oluphatha umuntu wonke ngokulingeneyo, ngoba kwabanye abantu akula ngitsho inguquko. Abanye babhekane lenkalakatha yezikwelete eziphazamisa inhlelo zamanye amazwe. Ukulandela isimo esikhona kuyisihluthunelo sokusinda. Kuzo zonke izinsuku ezilitshumi lasishiyangalombili 18, siba lombuthano okhangela ukuguquka komkhathi endaweni ethile yomhlaba obiza i-$1 billion. Ngakho, inguquko ibalulekile, kutsho umnumzana Kerry. Umongameli Biden usesungule uhlelo olubizwa ngokuthi Prepare, okusho ukuthi President's Emergency Program for Adaptation. Futhi usekuchilo ukuthi sizimisele ukuncedisa abantu abayingxenye ye-billion abasemazweni asathuthukayo, ikakhulu ase-Afrika, ukuze bakhone ukumelana lomthelela walinkemenkeme. Umnumzana Kerry wazise ukuthi elemelika liza kupha uhlelo lwe-African Adaptation Initiative for the Food Security Accelerator imali engangezigidi zamadola ezingamachumi amabili, $20 million, ezasetshenziswa ukuthuthukisa amabhizimusi ezokulima. Enye imali eyizigidi ezilichumi, $20 million, iza kuya kuhlelo lwe-Climate Resilient Adaptation Finance and Technology Transfer Facility, ezasetshenziswa ukuthuthukisa imitshina yakulezi nsuku ephathelane lokulondoloza ukudla ngokukuqandisa. Sifunda ukuthi inguquko ilondoloza impilo, idala imisebenzi, futhi ngokusobala nje kungumqondo omdala nje ojwayelekileyo. Imigwaqo lamabholoho akhiwa kathesi angaletha inguquko nxa eyabe elokhe ekhona kusasa. Izwekazi le-Afrika yilo elihlaselwe kakhulu ngomthelela wokuguquka komkhathi, kutsho uKerry. Kubalulekile ukuthi ilizwe ngelizwe liphakame lincedise amanye amazwe, ikakhulu lawo ase-Afrika, ukuze enelise ukumelana lokuguquka komkhathi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukufuthelana ebandleni le-CCC kuqhubekela phambili kobulawayo kulandela indlela okwakhethwa ngayo umeya lomsekeli wakhe. Kodwa enye inkokheli yebandla le-CCC kobulawayo ichothoza umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa imethesa umlandu wokukhethela amakhansila umeya lenye inkokheli kamanisipala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande, ngilifisela impela sonto elokuthula. asidibaneni njalo ngeviki ezayo ekuseni ngomvulo. Kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30 isuku zonke.